Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yelubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lama manzi ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Vaneneji mimba vanothwara nzima vanoshupika. Kushupika kasayokuya kokuti kunothengwa jimari jokuti vegade vende kumatenethi.
Abazitheleyo bona abahlupheka kakhulu ngoba le mali yokuya esibhedlela ukuyahlolwa baye bengelayo. Njalo lokuba belethisela emakhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama-mobile clinics labodokotela basondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we-TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority. Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisilimile kuhle kuzo ziyabuya zishwe isikhafu lesiyana. Indlala sikho thina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazwezi kudla.
Umphathintambo wesabelo seMathebelele North, umnumzana Richard Moyo, uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sidoit, so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru, siku-workshop yama-candidates. So angamboni uhead wezino uthi eneli brief yalast week, but kuqale last week sikhulume ngakho. Sezamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezeleke nethi hanti banika 10 kg umuzi ngawo labantwana abangu-5 bakunika 50 kg 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseLubangwe, ngingunokuthaba Dlamini.